Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 7 kuzibandlela 2025 ngoKhetho Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Qhathekile ukuthi empilweni abantu abafunde ukukhulumisana. Njalo qhathekile empilweni ukuthi nxa kungaba nendlela yokuthi abantu bavalele ukuthi kube nokulwa nezimpi, nokubulawa kwempahla, nokubulawa kwabantu kuba yinto enhle.
Isadiki ilungiselela ukukhulumisana lohulumende wakwele Mozambique labaphikisayo ngodlakela oluqhamuke kusanda kuqhutshwa uketho kulelo lizwe.
Valima zinabantu kuhle kuhle ababelime kuqala kwaphuma kuhle then kwazokusuba le ubudle ikakhulu lokungani imigogo nje kuyibulembu uyibade kuqeda wathanyela kwasala ngalalo.
Abalimi enkayi bathi izilimo zabo sezidliwa yimigogoyi. Kwenziwa isikhumbuzo kusuka kumongameli weMelika uJimmy Carter. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano weSouthern African Development Community iSADC uthi uzathumela iqula lepanel of elders elizakhokhela inkulumo phakathi kukahulumende weMozambique labebandla eliphikisayo elikhokhelwa nguMnumzana Venancio Mondlane ngenhlonso yokuleta ukuhlaliseka kulelo lizwe oqhamuke udlakela ngemva kokhetho. Amazwe akumanyano lo athi udlakela kwele Mozambique soluphazamisa umnotho welizwe wamazwe akumhlubulo wezansi yezwekazi le-Afrika njalo lulakho ukubangela ukungahlaliseki. I-SADC Troika emhlanganweni osanda kuqhutshwa itshele ikomiti ebona ngezomvikela ukuthi ivikele izakhiwo zamagetsi asetshenziswa ngamazwe ambalwa akumhlubulo kanye lezinye ezisetshenziswa ekuthengisweni kwempahla. Amanye amazwe akhokela ele South Africa asezame ukukhulumisana lohulumende labaphikisayo abancintisa kukhetho olwaqhutshwa nyakenye. Kubikwa sekufe abantu abedlula amakhulu amabili kusukela ngomphumphu ngemva kokuba abantu baqale ukutshengisela bephikisana benalo ngempumela yokhetho. Ukuhlaziya lolu daba udaba kaNcube weStudio 7 uxoxe lolandela ezombusazwe uMnumzana Ambrose Sibindi.
Qhathekileyo ukuthi empilweni abantu abafunde ukukhulumisana njalo qhathekileyo empilweni ukuthi nxa kungaba le ndlela yokuthi abantu bavalele ukuthi kube nokulwa nezimpi, nokubulawa kwempahla, nokubulawa kwabantu kuba yinto enhle. Siyananzelela okwenzakala eMozambique khathesi asiyo nto enhle. Siyananzelela ukuthi kuba lomsindo, abantu bayadutshulwa, abantu batshisa izinto, benza konke, kodwa kufanele sikuzweke ukuthi imbangela kuyini, okuqalele ukuthi imbangela yakhona kuyini. So ke sibona ngathi xa isadiki sifika kuleso simo esokuthi ingenele ifaka ama-elders kuyinto eqondileyo, kodwa kuqalisileyo ukuthi isadiki xa isiya kuleyo ndawo kucace ukuthi vele imandethi yabo yini. Kufaka sibili kuhle ukuthi terms of reference yabo yi-1, 2, 3, 4 kwenze inxa kukhulunyiswana kuwine kube ne-win-win situation, kungabi ukuthi engxenye labo ababuzayo basebengathi sebele-upper hand kunabanye, kodwa ukukhulumisana kuqondile ukuthi kube
iSADC ayiphuzanga na ukungenela kulolu daba?
Kungaba liqiniso ukuthi kube njengalokho, ngoba okukhona ukuthi abantu iqiniso sebefile, kodwa singakhohlwa ukuthi abafileyo labo abantu baqhubeka besifa nxalo nomsindo ungaphelanga, abantu baqhubeka besifa. Kodwa njalo siyanazi ukuthi iSADC asomanga liqiniso ukuthi nxa kungela kuthula kuze ngasumnotho wamazwe iSADC kube lohlupho. So ke aba-SADC elders sebengena bezantu babhulise lowo mlilo ukwenzela ukuthi okokuqala bavikele impilo zabantu, owesibili bavikele impahla ezibulawayo, owesithathu le mnotho yamazwe ukuthi ivikele ukuthi ingahle iwe iye phansi kube lokukhulumisana. Leyo liqiniso sibile likhona, kodwa ke impilo vele injalo. Kodwa kuphuza nami ngiyavuma ukuthi baphuzile, ngoba into leyo iqalise kudala bengathi abayiboni, kuphuza baphuzile. Kodwa ke sokufanele ukuthi kathe sibangenele ngoba nganazelela umsindo laphana uqhubeke siyaphambili la ilizwe sesiye khilizweni kathesi alibuseki and kungaba njalo uqhubeke kunjalo ukuzenza ukuthi la lizwe umnotho welizwe la uhluhle kwenza ukuthi labantu engxenye balimala abanye abantu baswele imisebenzi abantu abalamabhizinesi abo bona amabhizinesi aphasi ngenxa yodlalelo khona angagcine efile ngoba abantu bevalela amabhizinesi abo so kulezi ezinye ezonakalayo ngakuqhubeka kuliwa
nxa sikhangela emazweni okuke kwangenela khona iSADC kube lokungazwisisani ngenxa yokhetho libona sengathi iSADC izakwenelisa na ukuthi icitshe umlilo osilumathile eMozambique.
Imbali embi eyokuthi lapho ehambe khona nxa kulombango wokuthi kube lokhetho abantu bangazwisisani kwaphaya ngathi abanye babaphambanisa abanye ngokuthi babathile akukaze kuphuma ulutho kodwa njengoba nje le kuchazele ukuthi into esikhathile ukuthi awusuka lowo kukhulumisana lokhu bantu kuthiwa kumele bayekwenze sikhanga ngesikhiwa ngama-terms of reference kumele achace ukuthi balandeni kufanele bayenze lokhu lalokhu lalokhu njalo bejonge ukuthi bayefika ngapi ingalahleka khona phana siyabuyela futhi ulwane ohluphe esilaziwe lesadiko lokuthi isikhathi esiyabangenela into zabazithuthi kuhle into le ebozambi kumele beyisifundo kwamanye amazwe esadiki so sibona kathi ngabanjwa kakahle isingaba isifundo isitshintshe khonokho esikhumaka ukuthi ubuchile buhlala sibubona bakwazi abahloniphe amalungelo abantu abahloniphe ukhetho lwabantu abahloniphe lokuthi nxalo owinileyo fanele unengxa yeopposition leso sinqumo sihlonitshwe kufanele eMozambique inkulumo ezenzakalayo zisethe singathi nayo irekhodi ukuthi kusiya phambili bakwazi ukuthi izinto zingenziwa ngendlela efanele zenziwe ngayo.
Umnumzana Ambrose Sibindi ulandela zombusazwe njalo ulwela amalungelo ezisebenzi ekuhlanganiswe eZimbabwe Congress of Trade Unions ubexoxa ecingweni lotabuka Ncube weStudio 7 ekobulawayo. Abalimi ezigabeni ezijeneyo zenkayi bakhala ngokuhlaselwa yimihogoyi edla umumbu osanda kumila besithi lokhu kuzadala ukuthi beqhubeke bebhekane lendlala futhi lonyaka. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Umnumzana Nomende vele ukansila ka Ward 28 yegoqela isigaba senhleko iAmos inhlekisa lenjombolo uthi izulu lithe liqala izakhamizi zaphanga zacha uGajombo izilimo zamila kuhle kodwa uhlupho selukhona ngolwemhogoyile eyohlobo lwefall armyworm.
Vali mazilo abantu kuhle kuhle ababelime kuqala kwaphuma kuhle then bazokusiba le ubudli ikakhulu lokungani imhogoyi nje uyibulembu uyiwade kuqeda wathanyela kwasala ngalalo so vele ifirst lokhu zenivela kulalutho abantu kuthe kukhona apha izulu laselibuka kwabuyela izulu isikhukhula sakhukhula konke kwakukhona amagoda avaleka abantu baqalise ukuthi ukugeba amagoda.
Isakhamuzi seMenda unkosikazi uSitshengisiwe Sibanda ongunobhala kaSobhuku Oliver Khumalo uthi ubudli lobu sebubisele njalo izakhamizi kusimo sendlala efana leyomnyaka ophelileyo.
Ziningi kakhulu njengalokho okudla ukudla umumbu hayi asikwazi ukuba ufuna umuthi wesikhiwa kumbe ukufuna nakho ukwazi ukuthi ukufuna.
Phezu kwemihogoyile uMasibanda uthi babhekane njalo lodubo lwensintila lamagenga.
Siyawona utshani, utshani futhi abukho ukuthi kuzasikwa kuyigufulelwe kuzaba lokuthola ukuthi akufulelwa kahle.
Esinye njalo isakhamuzi seMenda umnumzana Jeffrey Sibanda ohlala kuward 19 laye ukhala ngodubo olufanayo.
Inyezo ezihlahleni ziyabulala izihlahla wasichaza izibhobo zezazibhoboza zazibhobo zingane. Ngani ngikwenza sampehlani kodwa kuyakuthi ezimanzi zonke kuyazidlumaza kwezindlemazi. Then kwabuka ukuthi jayikona sezisala zisoma. Ngakhala isihlahla esiningathi esegangeni la zomile ingatsha zazo. Ezinye ziqamukile seziqalwa ngumoya nxa umoya uvunguza sezwela phansi. Then bese kubuya into ezinjengakonswintila. Onswintila bayadla amazambane. Konke nje izilimo lezi eziphansi onjengakondluku.
Osaphethe isikhundla somholi wohlangothi olubona ngezokulima eMathebeleland North olwe Agritex umnumzana Thulani Ndlovu uthi imhogoyile isabalele ezigabeni zalomhlubulo ezibalisa ebubi emguza kanye laselupane.
Singalikhuthaza kakhulu ukuthi kokona asidinge nina abalimi sethu basincedise njengomlimi lawo ulomlando ukuthi uvuka ekuseni ungene emasimini uvule inhlamvu zakho ubone phakathi enhliziyweni kokona idliwanga yini everyday ekuseni emini lakula ntambama ukuze wazi kokona isilimo sakho siphila kahle akula sibungi esisidlayo.
UNdlovu ukhuthaze izakhamizi ukuba zikhulumisane nabalimisi ezigabeni zazo ngendlela zokulwisana lemihogoyile njalo zithenge imithi eziyabe ziyixwayiswe ukuthi ziyisebenzise. Uthi uhulumende kenelisi ukufinyelela wonke umlimi odinga usizo lwemithi. EleZimbabwe liphakathi kwendlala ebangelwe ukungani kuhle kwezulu nyakenye ehlasele abantu abayizigidi bhose eziyisitshiyagalombili 7,7 million. Inhlanganiso ebona ngokuselela abalambayo emhlabeni jikelele eWorld Food Program ithi indlala izaqhubeka ihlangile eZimbabwe lonyaka njalo ithi idinga imali engange 138 million US dollars yokuthengela abalambayo ukudla. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginokuthaba Dlamini.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abalikhulu phose lamathumi amathathu 126 bafe namuhla kwele China lezinye indawo kwele Nepal kulandela ukuzamazama komhlaba okubangele ukubhidlika kwezindlu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba elemelika lithi iRussia lisekela amacele amabili alwisana kabuhlungu empini yomvukela kwele Sudan iyaqhamuka ngomnyaka ka-2023. IRussia liyakuphika lokhu. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Kweziphathelene leMelika, isidumbu sowake waba ngumongameli weMelika uJimmy Carter sizahanjiswa ePhalamende ukuze avaleliswe ngamalunga aleli dale eWashington DC namuhla. UCarter ubhubhe mhla ka-29 ngenyanga edluleyo eseleminyaka yokuzalwa elikhulu 100 years. Uzabekwa ngakibo eGeorgia ngolwesine. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Timur Ngayi olandela zombusazwe weMelika.
Imbali ayitshiyileyo umnumzana Carter is very important ngoba singakhangela ukuthi ukubusa kwakhe kwakungweke one term and into eziningi kwasokungathiwa overshadowa nge-Iran hostage crisis yena liyana. But yena after esephumile ku-office he had a bigger impact ngoba siyabona ukuthi ama-elections wonke that happened in the world kathesi singathi three quarters of the world except for amanye amazwe ale standard abayithi yiCarter center standard eyama-elections throughout the world okuhanjiswa khona ama-observers abantu bakhulumelane instead yokuthi kushayane inqindi after ama-elections ma abantu sebedliwe and all that other stuff. So khonapho sithi imbali yakhe was very very important. And then okunye singabona ethwa he habitat for America lapha or habitat for humanity eyakha yona abantu izindlu zabantu abangathwa they are below the poverty bottom line and ama single mothers labanye nje abangathwa they are behind on their luck babe ncedisa ukufaka izindlu into better conditions or ukuyakha from scratch izindlu zabantu that were in need. So umnumzana Carter wancedisa ukuthi kube lokukhulumelana between Egypt le Israel ngoba siyakwazi ukuthi they were sworn enemies.
IMelika siyazi ukuthi ibhekane lenkinga ezitshiyeneyo ezigoqela udaba lokungena lokuphuma kwabantu elizweni esingathi immigration ngesiNgisi kanye lezimpi ezifana leRussia leUkraine kanye leIsrael leHamas. Abaholi beMelika kukhona yini abangakufunda embalini kaCarter ukuze balungisise lezi nkinga?
Umnumzana Carter was a peaceful man. Abanye bathi he was too honest. And uya kwakhe ku Rotunda DC ku Congress is an important marker ukuthi ma i-politics ihamba ngendlela emele zihambelayo abantu abaningi vele lokho abakufuni. Ukuthi amazwe amaningi anjenge-Ukraine lezi impi ze-Israel ukuthi zingafundani kumnumzana Carter ukuthi bangasebenzisa aphi ama-examples. Into peace ukuthula is very important. Waye ngumuntu owaye based on the biblical principles ezokuthi abantu bawelelane. So khonokho ngathiwa is the things that could be adopted kathesi.
Unumzana Tim Muringai ulandela zombusazwe zeMelika wexoxa lontukamelikomo weStudio 7 eze-Ohio khonapha eMelika. Abatsha bathi kuza kuba nzima ukuqatshwa kulandela ukukhutshulwa kweminyaka yokuzalwa yokuqhubekela phambili umuntu esebenza eZimbabwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba eseHarare.
Umthetho osanda kwethulelwa uZulu nguhulumende ulawula ukuba iminyaka yokuzalwa yokuthiya umsebenzi ikhutshulwe isuka kuminyaka engamachumi ayisithupha lanhlanu 65 yayafika kumachumi ayisikhombisa 70. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kavezanga izizathu zokwenza lokhu osokuthiye abasakhulayo besithi sokuza kuba nzima kakhulu eZimbabwe ukuthola imisebenzi njengoba okhulu labogogo sebekhangelele ukuhlala isikhathi eside besebenza. Umthetho omutsha lo ukubeka sobala njalo ukuba abathatha umhlalaphansi bengakafiki iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa abasoze bethole impentsheni eyeneleyo. Osakhulayo ohlala eMabvuku eHarare uKeith Mawuyo ukhathazwa linyathelo elithethwe nguhulumende.
Izaba lama impact abuhlungu kakhulu especially ebantwini abatsha abazama ukudinga imisebenzi kodwa abayitholi, ngoba okuzenzeka ukuthi uma kugcwala abantu abakhulu emsebenzini.
Omunye osakhulayo owethukileyo Ngunyasha Dube.
Mina ngicabanga ukuthi bekumele ukuthi uhulumende ayehlise leyo myaka than ukuthi ayikhwezi. Khathesi sile population enkulu yabantu abatsha, ama-youth phecelezi 67% of i-population yeZimbabwe ngabantu abatsha, and abaningi bangikhona asila msebenzi.
Baningi abangahambelani nomthetho omutsha owethulwe nguhulumende. UPrince Mpala yena uthi kuningi okufunwa izisebenzi, hathi ukuluphalela emsebenzini.
Silokukhangelela ukuthi nxa abanye be-retire abanye bayangena, i-system ikwanisa ukugcina wonke umuntu kusiba yi-cycle.
Ababalisi abakunhlanganiso elwela amalungelo abo e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe labo bayawusola umthetho lo. Uthemba kuye Moyo uthi kuyamangalisa okwenziwe nguhulumende.
Nxa yena esefuna ukusintsha ikholo ngokuthi sidubeke silokhu siyamukela inhlamba le size siyefika iminyaka engamachumi ayisikhombisa ngilusizi kakhulu.
Imizamo yokuthola umbono kahulumende ngalolu daba yehlule iziphathamandla zikahulumende zisithi silobe incwadi ku-email, kodwa umphathintambo kahulumende obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele iphephandaba le-Herald ukuba uhulumende ufuna ukusebenzisa abantu asebelolwazi olweminyaka eminingi ukwedlula abatsha, bona athi bayaphanga bachiye imisebenzi. Iziqondiso zomthetho lo zithi abakubutho labangamapholisa balakho ukuthatha umhlalaphansi bele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha 16. Abalwa impi yenkululeko bavunyelwa ukuthatha umhlalaphansi bele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanhlanu 65. Uhulumende uphinde wakhuphula iminyaka yokuthi amapholisa ahlale emsebenzini isuka eminyakeni engamachumi amabili 20 isiya kwengamachumi amathathu 30. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
kusigaba esihlolisisa isimo somnotho weZimbabwe namhla sixoxa lomnumzana Thembelani Dube, umsekelo womgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Esikunanzela kakhulu ukuthi yebo yesingenile umnyaka omutsha, kodwa ke nxa sikhangela isimo seZimbabwe somnotho kufana lokuthi nje kuguquka inamba yokugcina yaguquka from 4 isiba ngu-5. Kungani ngisitsho njalo? Ukuthi nxa sikhangela esingathi khona yilokho okufuqa ezomnotho ama-economic drivers kawakho kangako ongabe kuguqukile kikho. Ngamafitshane ke kuzahlala kunjalo ngokunanzelela kwethu, ngoba umkhonomo ufuqwa izinto ezithize ukwenzela ukuthi uguquke sesimeni esihle kube simeni esingcono okungenza ukuthi abantu babe lengcono.
Yes, ngathi kuyini konoko okhuluma ngakho nxa abantu ungabatshela sibe?
Sikhangele kakhulu ukuthi nxa sikhuluma ngama-drivers ngelokho okufuqa umnotho kube lezinto okuthiwa ngama-production. Kathesi esikunanzelayo eZimbabwe ukuthi sililizwe elidla lokho okwenziwe kwezinye indawo ngezinye indlela, siyi-marketplace, ngama-consumers. Asilakho esikwenzayo esingakuthengisela amanye amazwe ukuze umnotho wethu ukuthi athengelwe izinto ezincinyane ezokuphilisa imuli yakhe ngalelo langa. Kodwa umkhono omkuzovuka esigane ukuthi kube lama-industry, kube le-production endaweni eziningineyo kuma-sectors athiyene ku-agriculture land. Kodwa kathesi khona kungase kunanzelela okweminyaka eminingi sibili kusenzakala indawo ezinyeka okumekuthiwa ngama-sectors okungamasonto. So ilizwe lingazake liphile ngokuthi abantu bakhiphe iminikelo yamasonto emasontweni abasontake.
Yes, ngathi ke kuyini okumele kulungiswe ukwenza ukuthi kungani umnotho uyavuka kancane?
Okokuqala, kumele sikhangele kakhulu isithunzi sethu njengelizwe ukwenzela ukuthi laba bantu abafisa ukuthi bahlanyele imali yabo, ngoba kathesi ilizwe isimo esikiso kumele kube lo muntu ohlanyela imali yakhe, singathi khona i-foreign direct investment, okuzakwenza ukuthi ilizwe li-jumpstart mbe likwanise ukusukuma. Kodwa kwakathesi abantu nxa besikhangele isithunzi sethu bayasesaba, kabasithembi, kabafisa ukuthi babuye kwelakithi. Amazwe abuyayo ngamazwe aletha izinto zabo asebezenzile kweze ukuthi nasizozithenga, okubalisa oChina laboJapan amanye amazwe kakhulu awempumalanga yomhlaba. Kodwa khonokho kusoze kusiphathise kakhulu, ngoba siyabe sikhipha imali ezikhwameni nesikufunayo into ezaletha imali elizweni, esingathi khona yikho kungaphathisa ukuthi ilizwe lethu lize lithuthukele phambili. Kodwa nxa ukuthi isithunzi sethu lokhu singanthiwa siyabasinda abantu abasiboni kuhle, kuzaba nzima ukuthi umkhonomo wethu uphaphame uvuke lapho olele khona.
Yes, yabona ukuthi kula bantwana abaningi abaphuma emakolitini endaweni ezinjalo lo nyaka baningi kakhulu abazangena ezitaladini kumbe ngithi emgwaqweni lapha bedinga ukuthi besebenze phela, pho emsebenzini zaba khona njani?
Nxa silokhu siqhubeka silesithunzi leso kade ngikhuluma ngaso esingathi isithunzi esilobumnyama, kuzenza ukuthi iningi labantwana baze bafike retirement age bengazange basebenze. Ngijayele ukuthi nxa ngikhuluma ngithi khona i-generation yakhathesi iza retire engazange isebenze, ngenxa yokuthi nxa sikhangela umthetho omutsha okuwafakwa nguhulumende nje malangeni adlulileyo ukuthi abantu sebeza retire at 70. So ngezinye indlela nxa umuntu engenele 23 emsebenzini uzaze ahlale 48 years elokhu esebenza. So i-48 years lezona nxa umntwana ezelwe 48 years ago kusho ukuthi uzabelokhu elindelwana umuntu uzayiretire. Njalo amathuba okuthi kutholakala imisebenzi malutshwana kakhulu, ukusebenza sokukhona sokwaphronyotho kakhulu esingathi khona ngama-small to medium scale enterprises. But nxa sikhuluma ngalawo maqembu amabhizimusi, yilabana abantu ukuthi uyabe hambe siyazihodela lapho awodla khona bode eHarare azozama ukuthengisa lemgwaqweni, omunye ngodi ikhabithi ema-farms azothengisa emgwaqweni. So khonokhana ama-graduates aphuma yakhangela ukuthi a-apply ama-skills lana abaye bawafunde ama-college kumbe ama-universities, but bayahlala iminyaka eminingi kulwazi lolwangafika selukuphumule. Isingazi lesi uyadinga umsebenzi ukuthi uyocelakala i-experience, but kala experience. So imajority yabo izafika esikhathini sokuthi bazaze baluphale bengazange kuthola umsebenzi. So akula themba elikhanya eduzane ukuthi bangasebenzi.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, umsekeli womgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, wexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu lina balaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Salibonani balaleli be-Studio 7, salibonani sebenze e-Studio 7. Bakithi lapha siyakhala izulu liyana. Izulu lingani besimisa ukulima, kulima i-ada kuthiwa idamu kalila manzi. Izulu selinile sofanele silime singafelwa ngabantwana. Ngu-Region 5 lethi kuyo, u-Region 5 indawo eyome kakhulu futhi indawo elendlala. So sitsho ukuthi i-GMB kayisiniki imali yethu, sithenge ama fertilizer nenhlanyelo silimi ngoba kuthi uhulumende kalamali yokuthi asiphe inhlanyelo lama fertilizer so nxa uhulumende ngelamali kasiphiwe yethu imali singeke safela ngabantwana sisebenzile uhulumende kabe lozwilo lathi iGMBC ihloniphe futhi ngomsebenzi wethu ngiyabonga
Studio 7 nami ngiyabingelela abalaleli bonke abe-Studio 7 labasakazi bethu abe-Studio 7 mina nguTimothy Mhlanga ngiseGwanda esigabeni seHalisofi ngiyabonga kakhulu bakithi ngibonga kakhulu umdala osinike izulu elikhulu eselisina ngo-2025 kuyisimanga kakhulu ngoba izulu selinile sokuluhlaza yonke indawo nezinto athi zisicuba sezingani seziphephile siyabonga umdala kakhulu ngento asenzele yona njalo liyisimanga izulu akhona lina kakhulu okokuthi wena kuyasithabisa thina esivele sisendaweni ewomile sibona liqakathekile kakhulu ngoba liyakhulisa utshani bethu sokukhula siyabonga Studio 7
Salibonani mthwakazi womhle linjani lonke ngibingelela abasakazi baka-Studio 7 linjani kodwa hayi thina siyaphila singene kahle futhi enyakeni omtsha kodwa khona ukukhathazeka lokhu kusiba khona nginesicelo kuphela mina ukuthi izame iPF mayizame nje ukuthi isilalele ike iyenze okwentando yabantu nje kube kanye lokhu ekwenzayo elekhi qhubeki kwenza ukuthi abantwana bethu bebe befundiswa ngamashona lokhu asiyithandi lento ngoba kuyindlela yokusincindezela nanxa abanye bengakuboni kodwa thina siyakubona abanye ukuthi lokhu siyancindezelwa ngempela abantwa bethu ayiphi into abaza nayo esikolweni akulalutho lokhu kwenziwa isudze nje phakathi kwethu nje singumthwakazi sicela ukuthi ayizami ukuphakanyela into efana naleyo ilungiswe ngempela
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli abalandeli bakachamisa ngiyabazwela abalandeli bakachamisa kodwa yena uchamisa ngiyamenyanya lambona aphilini umkhokheli ophongukulaxaza abantu nje eliqembe elikhulu abalaxaze nje abantu uchamisa lezano yinto yinye engangihlala ngiyitsho mina uselichiye kuyo izano chamise naloyo ye limbone nje uma kusiwe ekhethweni uzobe sithi uzobe meno chiwenga lapha lizovotela bani ngoba alifuni lokuvotela abantu bakini
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela namba wafuwe
Lalelani uhlelo lwezemaphandleni maviki wonke ngomgcibelo kumsakazo weStudio 7 lilami uNokuthaba Dlamini loAlbert Ncube kuStudio 7 selethulela indaba ezinkotho zeZimbabwe leza kwamanye amazwe iStudio 7 ngeyakho
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Ulayo kunamhla kuhlelo lwabatsha Already Connection uThabo Kancube uxoxa labalimi abasakhulayo. Lalelani kuhlelo lolu lingakhuthwa ukuthi lizwe ukuthi abasakhulayo benzani. Ngakwethukani sike sikhangele ezinye izinhloko zendaba ebezikhokhela namhlanje. Isadiki lungiselela ukukhulumisana nalo uhulumende wakwele Mozambique labaphikisayo ngodlakela oluqhamuke kusenda kuqhutshwa ukhetho kulelo lizwe. Abalimi enkayi bathi izilimo zabo zezidliwa yimihogoyi. Kwenziwa isikhumbuzo osiwaye ngumongameli weMelika uJimmy Carter. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Ngakutwa iLive Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.